yikho sikuvulayo ngokuvotela kwethu kube siqhubeka sivotela ibandla lezamtiyeth elibusayo. Yikho asabantu asebehlulekile bangaze bathi ngama-sanctions bangaze batsho khonoko ukuthi zesa isisehluleka ukuthi langakumitha idimandi kagesi ofunakalayo, kanti njalo le minyajenaretha ngale wanti yavela sebhugile laba basekaripa into zafakwa ngamakhiwo ngama-1960. So lakhathi esiloko si-expecting ukuthi siloko sivuna khonapho kambekeyalo kungane manje zisimbi lakho kuyaphela. So-ke yikho sikuvunayo-ke ngokuvotela izame siyefunayo abantu abangalaplani ukuthi base ngaphilizeke siya phambili. So-ke mina ngithatha from a political angle ngibona kuyikho lokhu vele ngoba akulapho esingayenza. Amanye amazwe abantu abaplanayo ngabe kathi sikhuluma so ngabe sebefaka ama-solar cells seZimbabwe kulelanga eliningi kakhulu okumele ukuthi ngabe abantu babo babeplana vele uhulumende lo okhona ama-35 years emisi ngabe wayeplana bafaka nama-solar cells bafaka ama-alternative sources of energy ngabe kasilahluphele ngaloyesilanga.
Sikhuluma nje uminjani umumo bacitha okunjani lezi nsuku?
Kuvele khona-ke sekuvele sekubuhlungu ngoba ungawukhangela bengikhalkhulethe ukuthi indlela kade vele besitha ngayo bengikamemezeli khona kwafike kumemezeli bevele besikhathela amagesi 8 to 9 hours almost every day besintanise nje kuthi orithi namuhla balisisele ekuseni ngo-5 bazalilayithela ntambama sasebalisisele ntambama balilayithele ebusuku ngo-11 sekuvele kubuhlungu. And lokhu kodwa-ke ngabe sile mali thina abantu ngabe besiza kunqoba lokhu ngokuthi omunye nomunye azidingela igasi yakhe. Igasi ithiphile kakhulu i-dollars i-kilogram siyisebenzisele igasi sishiyane layo into yezisa le ngoba vele yinto yabantu abangela plani and ayila solution. Angiboni besiba le plani anytime soon kalithi bathi ezimasethi zimasethi yakhona leyo abantu abayenzayo bayalwa babangizikhundla besikuthela khona ngale la batshontsha khona ngale bayatshontsha kule corruption bayatshontsha. So akuangiboni kule solution and okuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi 16 hours singalamagesi industry kuza kuba yini.